VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Jona njani mtokazi omuhle siyalambulela kumsakazi weStudio 7 lamhlanje ngesonto mhlaka 1 Ntulikazi 2018 igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leZANU-PF lithakazelela ukubotshwa kwabantu okucatshangelwa ukuthi baphosa ibhomba yabulala abantu ababili eWaisithi Stadium ngeviki ephelileyo.
Kuyasithabisa ubana hayi kushulula abomthetho omele bezimsebenzi wabo bayawenza akuhlubungulwe ke kuze kufike emaphetheleni sibekwazi ukuthina ubani okwenzileyo ebethunywe ngobani.
Kodwa abalwela ilungelo likaZulu bathi kuyamangalisa okwenziwe ngamapholisa.
Akusethusi, thina sizele ukuthi sizayinqoba, sizoyina leke esiyifunayo kuzenza kwenzele uhulumende lokuyefona ebisayo sizazizwa isikhalazo zethu.
Ibandla leMtwakazi Republic Party lithi lizaqhubekela phambili livimba lapho okubandlululwa khona abantu bemathebeleleni.
Njengommeli wedala lephalamende endaweni eyaba nesihlakalo lesi, kuyangithabise nxa utona amapholisa bayenza umsebenzi wabo bedingisisa, ngoba vele kona akusuze kube le nto enhle kimi labanye bedluka balapha um le Zimbabwe yonke nje jikelele ubana kungabi le mpumelo ukuthi sazi kanti kanti kuyini okwenzakalayo kanye kanye sibili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Ibandla leZANU-PF lithi liyajabula ukuthi sokulabantu ababotshwe ngamapholisa abanakanelwa ukuthi baphosa ibhomba eWhite City Stadium koBulawayo ngeviki ephelileyo lapho okwakulomhlangano webandla leli. Lithi ababili laba, uMnumzana John Zulu lomnumzana Douglas Musekiwa, kumele batoniswe ngemfanelo ukwenzela ukuthi kuphumele egcekeni isehlakalo lesi esabulalisa abantu ababili walimala abanengi. Abalimala kusehlakalo lesi bagoqela umsekeli kamongameli uMnumzana Kembo Mohadi, unkosikazi Mary Chiwenga, unkosikazi Opa Muchinguri Kashiri lezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele uMnumzana Joseph Juma omele iphelandaba Mpopoma edale lephalamende njalo okudale leZANU-PF Central Committee.
Njengommeli wedala lephalamende endaweni eyaba nesihlakalo lesi, kuyangithabise nxa utona amapholisa bayenza umsebenzi wabo bedingisisa, ngoba vele kona akusuze kube le nto enhle kimi labanye bedluka balapha le Zimbabwe yonke nje jikelele ubana kungabi le mpumelo ukuthi sazi kanti kanti kuyini okwenzakalayo kanye kanye sibili ngelanga langoMgqibelo mhlaka 23 June eWaisithi Stadium. So nxa kuphuma izinto ezinjalo, kuyasithabisa ubana hayi kushulula abomthetho omele bezimsebenzi wabo bayawenza akuhlubungulwe ke kuze kufike emaphetheleni sibekwazi ukuthina ubani okwenzileyo ebethunywe ngobani, kutheni eZimbabweni yethu ethule kangaka.
Ye, kodwa nxa sikhangele kulabanye phela abathi hayi lokhu ngazani ke babamba abantu abaphonga ukuthi kade besihambela nje. Njengoba ke umongameli wayetshile ukuthi bacabangela ukuthi abayenze khonokhu bakucele le ZANU-PF elingani likhokhelwa unkosikazi Grace Mugabe, ungathini ke abantu nxa besitsho njalo?
Well, ukucubungula kodaba yikho kuhle, ngoba kuyakhipha impumela eqondileyo eyenziwana sibekwazi ukuthina kahle kahle kuyini utshaya amanzi. So ututuna badobe abantu abazihambelayo nje kuphela, kumbe badobe bebonayo ngoba abantu bangona asingaye sabakwazi andibana kuze kucutshungulwe kubishwe lasedaleleyo lomthethwandaba kuthethwe kube kwaziwe ukuthi kanti kuthutsha ngabi kuphuma ngabi kusiya nga. So mina okwakade sivuna abantu ekumele sikwenze ukuthina siyekele abomthetho beyenza umsebenzi wabo kuze kufike esigabeni sokuthi sokufike emthethwandabeni lapho esiza kuzwa kona-ke kuhle ukubana kanti kuyini vele lokushaya amanzi lapha. So asibayekele sibanikele chance basebenze umsebenzi wabo ngokufundela kwawo la ngomnono kwawo ukuze sisize sifike emaphethelweni lodaba lolo.
Singathi ke okathesi ke abantu besaba kanganani ukuya emhlanganweni enjengama rallies ngendaba leyi.
Abantu ke besabi ama rally lokho continue sizwe sizakala icampaign lokho siyaphambili sizakala. Ngikhuluma nje mina izolo bengile road show lapho esigabeni sami besibaningi kakhulu sibili support door to door.
Lo umnumzana Joseph Juma omele iphela indaba mpopoma kudala lephalamende. Kodwa ke abalwela ilungelo likaZulu bathi kukhanya ingani amapolisa abophe abantukazana hathi amalunga ecele leZANU-PF elikhokhelwa nguNkosikazi Grace Mgabe abacatshangelwa ukuthi benza isehlakalo lesi. Umnumzana Charles Nyoni ilunga le-Occupy Africa Unity Square elikhokhelwa umnumzana Itayi Tsamara osele minyaka emithathu wathunjwa ngabantu abangaziwayo uthi kuyamangalisa ukubotshwa kukaZulu lomsekhuwa.
Amapolisa ethu alaphezu bakho sekhanye hadi dizili azabopha babili ngemva kokujikwa kwebhomba lapha ngase-White City. Kodwa mina into emangalisayo ukuthi kathi sebekwanisa kathesi ukusebenza ukubabamba umuntu owajika ibhomba kodwa bona behlileka nokuthwela uDamara owanyamalalayo. Ukuthoni lokhu ngamapolisa ethu zibakho njalo kuyasitshengisa nje ukuthi vele bona ukusebenza kwabo kukhaya ngani kuya ngokuthi nje umsebenzi wabo bakuyelwa ngubani ukuthi wenzeni. So into esimangalisayo kusegcekeni nje ukuthi ngamanga esiwatshelwayo ngamapolisa ethu kanye lohulumende walapha eZimbabwe ngoba ngelanga lakhona kusenzakala lokhu thina abantu esasikhona eWhite City akuzange kubotshwe umuntu sazacina saphuma sahamba. So kathesi sebesithi babopha umuntu bamthwele ngaphi bona abapolisa kuthi angikade besithi kule reward yokuthi umuntu ole information ayilethe emapoliseni. Ngemva kwakhona okho sasesibona kunyuzise kuthiwa hhayi umuntu wabotshwa kodwa amasosha yiwalawo yiwayala lo muntu wakhona. Kusitshengisa nje ukuthi sebedinga nje ukuthi icala leli liphonge ukuthiwa kulo muntu ozagwejelwa icala elingayisilwe lakhe kodwa nje lawa ngamanga lawa esiwatshelwayo ngohulumende kanye namapolisa.
Bathi badobhe abantu abayibo. So ngabe yibo ke ungathini ngakhonoko?
Hayi kungaze kuthiwa kube ngabe beyibo khona lokhu angikukholwa ngoba lami ngilama-doubt ukuthi bengabe beyibo khona. Kodwa ngabe yibo khona abantu bakhona sibilo kwamaqinisi ukuthi babajika ibhomba nje hayi siyabe sifuna nje ukuthi umthetho ulandele njalo ama-rights abo a-observe ukwenzela ukuthi bahambe phambili kumthethandaba baye phambili bayegwetshiswa lokhu abakufaneleyo kodwa nothi ukuthi babe sebephonga uvictimize njengoba nje indaba yakhona isingenelela ne-politics.
Ye, so ke lina lokho elisadinga uDamara kodwa lokhu senzakala bazamthola yini kumbe vele sokuyahlala kunjani?
Ukumthola nje asiyeke sama ukumdinga ngoba la kathesi siphambili ukumdinga inyanga edlulileyo siyasalotsha ividiyo dokumentary yakhe siyahamba kathesi kwamanye amadorobha silokhu sitshengisa abantu sicela njalo uncedo kwabanye abantu kathesi imali yethu ereward esinayo isingani siningi mbijana sesine 1200 US dollars yokuthi umuntu ole information ngabuya sitshele ukuthi ukwazi sizombhadala imali le. So asiyeke sama ukumdinga uDamara silokhu siyaphambili.
Lo ngumnumzana Charles Nyoni ilunga lenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square ubekhuluma le-Studio 7 eseHarare. Ibandla leMthokazi Republican Party lithi lizaqhubekela phambili lilwisana lokubandlululwa kwabantu eMathabeleland okwenziwa ngabantu abavela eMashonaland abaqatsha izihlobo labangani kuphela. Umnumzana Nkululeko Mathe ilunga lekomiti ye-MRP eLupane uthi kuzizwa ubuhlungu ukuthi abantu abahlala ezabelweni zabo bayabandlululwa kakhulu. Uthi bazaqhubekela phambili betshengisela kumabhizimusi atshengisa ukubandlulula abantu baseMathabeleland lenkabazwe. Utshele iStudio 7 ukuthi akubethusi ukubotshwa kwabanye babo abavimbe kwathunqa uthuli ko-Pick n Pay kulandela ukuqhatshwa kwabantu abangahlali eMathabeleland.
Bona kuyithoni lesihle kakhulu engaikhuthaze yonke inta engabona ebona bathi ingasenza siphile ngcono ngoba okwamanje sifika empilweni enzima kakhulu eyomindeni. Ikuyakhona ayikhathi kahle ukuthi manje zokuzalwa lapho endeni awuthole umsebenzi awukwazi ukuthi ngamakethaphi.
Singathi ke ukubotshwa kwalaba kade bebanjwe ngamapolisa bahamba ke emthethwandaba akulethusi yini?
Akukethusi, thina sizele ukuthi sizayinqoba sizoyina lento esiyifunayo kuzenza kwenzele uhulumende lo kuyefona ezifayo kungazizi izikhalazo zethu ngoba manje lento le ayikho nhle kakhulu vele itreti ibe yenzakala laphayana kulena ilizwe lakithi.
Kodwa ubona ngazani-ke uhulumende uzalalela yini elingani liyakufisa ukuthi kwenzakale?
Kuzizwa izikhalazo zethu seyisengisela njengathi nathi lapha nathi manje sise-South Africa lapha siyazama ukukhuthaza bonke ontanga abagcwele lapha eGoli manje ukuthi singabambana sizame ukuthi senze into ezasenza ukuthi siphile kodwa ezengisitshengisela ngokuhamba ngomthetho singali singalithi muntu singamosi izinto ngoba mathi simosa izinto kutho ukuthi sizimosela thina ngoba lana leyani impahla elafana neyethu asitokabanye so thina asili futhi njalo futhi lamashona silwa le system kahulumende ezelele eHarare nguye oyenza ukuthi siphile ngaphansi kwemindeni. Ishona iNdebele mina ngibona kunganaproblem but i-system ye-Green Plus eyiyo yiyo ngibona ikulimaza kakhulu thina ontanga esisibulele okwamanje mina ngenza i-painting manje lapho egolini but ekhaya anginawo ama-chances okuthi ngenze leyo nto leyo ngizamile for so last year isikhathi sonke ngizama but ngehlulekile but la ngiyafuna ukuthi ngikwenze lokhu ngoba kuyena le Green Plan ukuthi manje thina singabantu besindebeleni kuyada sifunda.
Lo umnumzana Nkululeko Mathe, ilunga lebandla leMthokazi Republic Party, siphindeza xoxa lo mnumzana naseSiyo Makhulumo oncintisa kukhetho oluzayo ekubandla leNational Patriotic Front elikhokelwa ngumnumzana Ambrose Mutineri.
Yazi ngiyabona isizwe sethu sisasuka lapho endaweni le ukuthi kuthiwa khona abantu bathi baqhatsha ngendaba zokuthi uyenovela ngabuzela ngathi ikubona thina ebe-National Patriotic Front, we're talking about a nation, ilizwe. Akho nje umuntu uvela esigabeni sithi okobulawayo lapha yi-cosmopolitan province yokuthi iyamukela wonke ovela ngaphi then ungabe ngowezizweni vele ziyahamukela umuntu wonke so kulihlazo khonokho kuthiwa kwenzakele khonokho kwenziwa ngabantu lapha
kodwa phela bathi kukanye ngazani kuqatshwa abantu abavela endaweni efana nayo ukuthi engxe imuli eyodwa evela ngaphi ngaphi yiyo ecina izibambile khonapho
vele sokuyikuganga uyabona ilizwe lethu leli siyakhuluma bonke abantu abakhankasayo labakhuluma ukuthi i-eradicate corruption etcetera nangapha yena umuntu eyiyenza kuyatholakala khona ukuthi ungabe kwenziwe sibili ngema-managers bona laba ukuthi bona bafuna ukuqhatha abantu abavela emashonaland ngapho ambele abavela emathebeleni south and etcetera but mina vele siyakukhondema lokhu in the strongest terms.
Ubona ngizani kungabanjwa njani?
Hayi lokhu kumele kubanjwe ngendaba yokuthi ku-investigate kudingwe sibili ukuthi umanager wangikhona mbele ku-human resources manager oqhatshaya wangikhona uyayenza into leyo kumbeni kuphephandaba kuphela eliyenza into le ingane iyamemetheka.
Nxa kungatholakala ukuthi kuliqiniso-ke kuzathwani?
Kumele xotshe umsebenzi umuntu onjalo, kumele xotshe umsebenzi because iZimbabwe yilizwe elabantu abamanyeneyo ababambeneyo babanjaniswa ngunkomo lo mgabi ozawa-icons and abantu abavele asofe sabalahla kungaba yinini ngene yinini.
Lo ngumnumzana naseSiyo Makhulumo okubandla le-National Patriotic Front obekhuluma le-Studio 7 ekobulawayo. Umnumzana Belief Gawule okubandla le-ZANU-PF uthi abatshengisele ko-Pick n Pay balelungelo lokwenza lokhu.
Ukuthengisela lokwana okube khona lokhu okube khona kwenziwe yilawo Mthwakazi ukuqondana lo Pick n Pay bebengani abantu kade befuna ukulungisa udaba lokuthi kulabantu kulo manager lapho kade eqhatha abantu exotsha abantu besindebele neqhatha abantu besishoneni ngokunjalo abantu kukhanya ngani indawo into yokwane lokhu isenzakala abantu baze bagcina sebengenela ke bezama ukuyilungisa ngendlela bezama ukuyilungisa ngayo kodwa-ke engikubonayo ngingathi kubi kakhulu okuyinto kwakhona ngoba kade kubekwa ekuceleni abantu besindebeleni bese khonapho bekhithwa lowo sokuthiwa abanye laba ba-aplaya besishoneni bese bengene emsebenzini ngako-ke yona abantu bakusolile kakhulu bayakuswela kakhulu abantu bakithi khona kwizinto njalo ukuthi abantu umuntu nxa esengumhlobo othile nxa esefika emsebenzini sekhipha abantu abamhlobo othile ngenxa yokuthi yena sedonsa bakhe endaweni yomhlobo othile akulunganga ke ngokokwakhe.
Nxa kule misebenzi endaweni ethize asithi-ke khonapho-ke emathebeleland kusakhiwa isikolo kumbe ini akumelanga kube nalokhu kuthiwa yi-quota system yini
khonapho kipsiven lesisekelo sombuso wethu siyakutsho khonokho yiyo sokungena yona i-devolution of power eyiyo ngiyathaba ngoba upresident uMangagwa wekhuluma ngakho that day esemat north esikhuluma ngokuthi even akade ewhite city wakhuluma ngakho ukuthi i-devolution of power iyaqala kadesi okokuthi into zokuthi abantu bakhethana ngokuthi iparty ethile iparty lokwana kusebenza but abantu bakholisa badle umnotho wesigaba sabo. Njengokunjalo abantu kudla umnotho wabo wesigaba sabo ukuthi njalo abantu beqhatshwe ngokugcweleza izigabeni zabo. Asithi ukuthi abantu bezindawo bamelanga bethole imisebenzi lapha kwezinye izigaba zezigabeni zingathiso zabo. Bamele bethole kodwa uningi lokho napho yilo kumele lube khona emsebenzini lapho. Hatshi ukuthi uzathola ukuthi ikampani enjengo-TM nalana enjana abantu abanjengabawana ishopu enkulu engangalayo. Uzathola amashona sesiba yiwo amaningi kwezwi lamaNdebele. Akusikho lokwa. Abantu bakithi abakuthandi khona kwa. Nxa ngisizwa umongameli esithe yena ngemva kokhetho lolu, i-devolution of power izagcwaliswa ngokwenziwa. Ngokunjalo ukuthi kuza kwenziwa khonokho njengoba sikulinganisa kungakhakathelekile ukuthi kubhale kukhona esisekelweni sombuso kodwa uhulumende uza kuqhuba khonokho akugcwalise ukuthi abantu bathole umnotho ogcwele ezigabeni zabo.
Lo ngumnumzala Belief Gawule okubandla lezanu PF obekhuluma le Studio 7 esejolojo.
Bengana masiva
wenziwe manje
lo baba mkhulu
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu zonke zonke lamhla sixoxa ke ngodaba lokuthi kungani sebebanengi abantu abangendanga labangathathiyo singazi ukuthi kambe kuvela ngapi khona ukuthi kube lensumbelume eziningi kangaka sile nhlahla ukuthi silomadube lapha usakhile lili ne lo baba ke umnumzana Siphetha Khumalo ezincwadi zamasiko esintu. Madube ke nxa usukhangela udaba lolu kuhamba njani ke?
Ngiyabingelela Dube, ngibingelela abalaleli. Okokuqala engikunanzelelayo senza ukuthi sihlale sibaningi singendanga kumbe nobhuti behlale bebaningi bengathathanga. Siyaphinda futhi sibuyele entweni yamasiko. Ikathi kudala kwakuthiwa umntwana oyinkazana ma ethe wephula unyawo laphana abadala babesiba ngendlela ababekhulumisana ngayo. Umntwana oyinkazana angaphinduli ekhaya lo mntwana azokhula ehlala kungaziwa ukuthi umntwana umthethe ngapi. Okwakhathesi uphonga ubona umntwana sebuya sezithwele sisu asisabikwa usayenziwani. Umntwana okhulele ekhaya kukhulakhule ukuthi kulaphana sephumile futhi usizi wabuya lo munye. Njalo futhi umntwana ongumfana noma enze njalo kabizwa akhuze ukuthi hayi mfana ungabona usenze njalo sokhulile emulini umntwana abantwana balahla bagcine emzini uyathatha ube ngumfazi. Njalo ukuthi thina omama sisalandeli ukuthi sikhule size sifike esitejini sokuthi sibe labantwana sesiphonga ukuphangisela umdako manje ukuthi umntwana oyinkazana avele abe 11 to 15 years usekhombile sezithwele selomntwana. Kwathi kudala sasimelela isikhathi ukuze sitshaye umuntu ayendi xa uthe wazithwalisa ekhaya isiso sibikwe ngokwesintu umntwana oyinkazana ahamba ayewenda kuvele ukukhitshwa amalobolo kube njalo. Manje nxa sesivele sesalahla khonokho amboni kungaba lo mqhubekela phambili okukhona. Ngibona nje siba yisizwe sonsane esinye sesilahlekile size sesingasela amasiko akho.
Baba Khumalo, kambe kwenziwa khwini khonokho ukuthi sokugcweleke insumbelume sokugcwele la mantombazana angendanga uhamba njani?
Ya mina ngibuka kahle le ndaba ngibona nje ubuyanga ngenye into eyinselela ukuthi kube njalo. Abantu siyazihlupheka manje ngeke umthathe umfazi ngenamali nabafazi nabo angeke bevume ukuthi bethathe indoda engenamali. Baqala babheke nje ekuqaleni ukuthi nemoto nani kunenkomo nani esifayeni ma ungenakho konke lokho a ngeke. Njalo futhi enye into engithi ngiyayibuka kahle esile engasho ukuthi yenza ukuthi nje abafazi o amadoda ekugcine engasashadwanga ikakhulu kubomama nje ukuthi bengashadwanga ngama-equal rights. Wathola ukuthi umuntu unentoo zakhe nje ufundile unento yakhe unemali yakhe so ukuze evume ukuthi ethathe ngumata enyoka nje ehlale naye nale nto le sibe nzima nje nabafazi ukuthi amakhanda abo seshisa ze sokunzima vele ukuthi benzela bevume ukuthi beyende or bestat ngoba sebefuna sebe ngamaqembu azimele futhi. Ngathi nje yiyo nje into engibona yena lezihlali zingakuzinsumbekume nabomazakhela abaningi.
Ye, siyakuzibuka kakhulu Khumalo khonapho. Madube, ngena khonapho siluyatsho ukuthi nxa umuntu engela mota engela mali into ezinjalo kuyahlupha nakhona ukuthi abantu sebelingana njalo labantu besintwana amakhanda asetshisa kambe ukutshayile khona.
Hayi kodwa ukulingana kuphela esikhuluma ngento ebuye kathesi yona linto zabo 50-50 ukulingana. Kuvele besivele sesilahlile isiko Dube, isiko beselivele ngasekho. Into nje kade ivele ngasekho ukuthi ukuthathana mina mboni ukuthi kokunye kwangikhona kuyabe kusenza khona ukuthi umuntu uyabe engela moto engelani. Ungamdinga umuntu engela moto, sihlale lonke lingela lutho lakhe, kube nomuzi omuhle. uhloniphana kuyabe kuyinto eqakathekileyo lokuthi umntwana ongumfana uhlonipho wesifazane, esifazane lahlonipho owesilisa. Uhloniphe ukuthi nxa uthe wephula umuntu bekwazi ukuthi kumele ube le-responsibility nxa ungubaba, umele umuzi wakho usuwuqalile. Uhambe uyevela, uthathe umntwana abantu uhlale laye, ukhulise imuli yakho. Ayikho umuthi namhla uyangena lapho uyachiya, kusasa ungene lapho uchiye. Wonabo abantwana ohamba ubachiye ubenza njalo. Lakhona babahamba khona lawo bayayekelwa futhi kuqhubeka kunjalo. Kugcina kungasela muntu ofuna ukuthatha omunye ngoba wonke umuntu uyayese bona umfazi nje ogcwelela abantwana njengongathathwanga nje. Upho ngoba ngumfazi nje ongelanto. Kodwa singabuyela emasikweni sibe ngokuthi uyabo uyephulela phana wathatha, ungayephula uchiye, ungangeni uchiye. Kunengani kungasiza kakhulu.
Wathi singenisa ubaba Khumalo. Baba Khumalo ngamafutshane, pho ke kuyalungiseka yini lokho?
Ubuyanga bafowethu, hayi ngibone nje impela nje. Nakho futhi ezinye izinto abantu bamanje futhi sebenenkani futhi konke kuyafana indoda ngumfazi akafuni ukuthi yenzele betshelwe yabona. Namadoda nawo futhi kufana futhi 50-50 nale nto le. Yiyo nje into engimthelela omkhulu yokuthi kube njalo kube nensindelune nabomazakhela abaningi.
Ye, nithathele leli thuba ukuthi mbongeke unkosikazi Sakhile Liline uMadube khonangale-ke kwele Botswana, mbonge njalo lo baba uSiphetha Khumalo khonangale-ke kwele South Africa. Hayi-ke okwanamhlanje simalapha-ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo.
Angela amanyama bayawagcina amasiko.
Ye, sike sizwe-ke khathesi-ke uMike Hobe khuluma-ke labatsha.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike Hobe. Kule viki imthwakazo omuhle sisesigaba seMagwegwe constituency lapho sixoxa lo mnumzana Zenzo Nyoni yena ongumkhokheli webandla le-Federal Democrats of Zimbabwe othi hey put the mic isifithi ngilaso sokungena kukhetho kulomnyaka ngincintisa ukuba lilunga ledale lephalamende. Masambeni kuye siyezwa okunenge. Ngiyakwamukela kuhlelo Zenzo, njani?
Ngiyaphila put the mic, unjani baba?
Hayi ngiphilile, ngiphilile. Prazenzo, sengibone usuposta ama-video njalo izithombe ebulenjini bokuzilibazisa obe-Facebook utshela abantu ukuthi kulumnyaka uyangena kukhetho ukhangela ukuba lilunga ledale lephalamende esigabeni seMagwegwe. Usuqalile yini ukukhankasa?
Yebo but asengiqalile ukukhankasa. Yes, ngibone kufanele ukuthi I think this time we stand up njengama-youth. Sizama ukuthi sikhankase kakhulu lathi sikhangelela isayidi lama-youth because ngikholelwa ukuthi ama-youth lawo futhi ngani ayancindezelwa. Kungayisikho kodwa lokho futhi kunengo esikubonayo sokusilela kakhulu ezigabeni ezijiyeneyo njengama-youth. Okwenze ama-youth asukuma emaningi, ayisimi ngedwa engisukumile eMagwegwe. Ngakhangela maningi ama-youth ama-independent futhi amanye eMagwegwe nakwezinye izigaba ezijiyeneyo.
Ngiyazi ukuthi esigabeni sakho kulabantu amachumi amabili lambili 22 abancintisayo abakhangela ukuba lilunga ledale lephalamende. Kulabo bantu bakhona yini abasakhulayo abaningi?
Ya, ngathi so far nxa ndiyakhangela sibathathu.
Yes, abangakhulu-ke Mike Hobe udaba lolu. Sike singene kwezokholo okwamanje silontukamela inkomo.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabingelelana Nkomo, siyabingelela abalaleli sithemba bagcinakele emsene endaweni zonke abakizo.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje sithanda ukukhuluma ngaphansi kwesihloko esithi hlabelela lanxa kumnyama. Sithola umbhalo wethu encwadini yemsebenzi isahluko ngu-16 undima ngu-25 lithi iBhayibheli, phakathi kobusuku uPaul noSilas bakhuleka bahlabelela bedumisa uNkulunkulu, ezinye izibotshwa zabezwa. Kwase kusiba khona ukuzamazama komhlaba okukhulu, izisekelo zentilongo zanyikinyeka, kwavuleka iminyango, kwaqamuka amaketane ayebophe umuntu wonke sime lapho. Bathandekayo sithola uPaul noSilas beseFiliphi, lithi iBhayibheli kukhona untombazana owayele moya emibi oye ekade ehambe balandela. Lithi iBhayibheli uPaul ngemva kwensukwane ezithile lontombazana hambe balandela uPaul wachibilika wakhuza lumoya owokuntombazana lithi iBhayibheli kwaba khona ukutshengisela udlakelo olukhulu edolobheni basebebotshwa ke bashaywa uPaul loSilas bavalelwa entilongweni lithi iBhayibheli phakathi kwamabili uSaPaul noSilas bathandaza bahlabelela bedumisa uNkulunkulu ezinye izibotshwa zabezwa kungaba phakathi kwentilongo ungaba phakathi kobuhluko obungakanani la usuvalelwe entilongweni impilo yakho ingasela progress ingaseyayi ikhanya ngani kayisayi phambili kukhanya ngani usuzafela lapho ngoba uPaul noSilas basebe kusimo abasebe ngapulawelwa khona kuleyo ntulongo lithi iBhayibheli babotshwa inyawo babotshwa izandla bavalelwa ukuze bangaphumi ukuze bangaqhubeki betshumayela ivangeli lithi iBhayibheli kodwa ikhona into abayenzayo bephakathi kwalumumu uPaul noSilas kasibatholi bekhonona kasibatholi bemsola uNkulunkulu kasibatholi bezisola ngokuthi benze lithi iBhayibheli bathandaza emva kokuthandaza lithi iBhayibheli bahlabelela mntakababa bathanda ukukutshela ukuthi lanxa sekunzima kangakanani yinye into ezakugcina yinye into ezakwenza uqhubeke uhamba lanxa kunzima lanxa sigwedla siphakathi kwezihlupheko yinye into ezakugcina lithi iBhayibheli intokozo kaJehova intokozo enkosini iyikuqina kwami kuqakatheke kakhulu ukuthi lanxa uphakathi komumo onzima kangakanani ukwazi ukuhlabelela uphakamise igama likaJehova kuqakathekile ukuthi ukwazi ukumdumisa yena uSomandla uyawazi umumo kuwo uyawazi uSomandla ukuthi wena usentolongweni uJehova uyakwazi ukuthi uboshiwe awula progress empilweni yakho kodwa nxa sekunjalo mntakababa nansi into ezokukhulula phakamisa iphimbo lakho uhlabelele phakamisa iphimbo lakho umdumise phakamisa iphimbo lakho umbabaze lithi iBhayibheli kwaba khona ukuzamazama komhlaba kwavuleka amasango ma usumdumisa uJehova esehlile wahlala phakathi kwendumiso yakho kusituation ongabe kuyo kuyavuleka amasango kuyanyikinyeka izisekelo kuvuleka amasango sango dakababala nxa sekunzima kangakanani kasifunda ukumdumisa singakhononi njengabantwana bakaIsrayeli kodwa simnika udumo sihlale endumisweni simbabaze iminyango izovuleka kuyalunga konke masikwazi ukumdumisa
akuyiphethe mfundisi
kasithandaze uNkulunkulu wethu oyincwele siyathandaza ukuthi phakathi kwenkinga esilazo sifundise ukwazi ukukudumisa sifundise ukwazi ukubala babizibusiso zethu sikunika udumo lanxa siphakathi kwenkinga ezijiyeneyo ngiyathandaza ukuthi ubusise abalaleli ubusise abaqhubi baluhlelo labaphathi balo ngelithi igama lenkosi uJesu amen
amen mfundisi siyabonga lobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Spanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
siyabonga ke ntungameli Nkomo sike sikhangele ezemidlalo iqembu leSpain linqotshwe ngeleRussia emdlalweni we-World Cup lamhlanje umdlalo lokuphele amaqembu la engujiki lobhanqa 1-1 elerussia lihlohle imbekwa emine kwathi elespain lahlohla kathathu emdlalweni olandelayo elecroatia lingqikilana lele-denmark singake lihlukane wothi sikhangele indaba ebezikhokhela lamhlanje ibandla lezanupf lithakazelela ukubotshwa kwabantu abacatshangelwa ukuthi baphosa ibhomba iyabulala abantu ababili e-White City Stadium ngeviki ephelileyo kodwa abalela ilungelo likaZulu bathi kuyamangalisa okwenziwa ngamapholisa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo ngoKips Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.